Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 zibandlela 2017 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Inhlelo lesizenza lapho okulabantwana laba abaningi kakhulu kuma towns singathi epoet eHarare lapha ku avenues lapho kulalaba abadinga igolide abasebenza kakhulu ngaphansi komhlabathi emini kodwa ntama mabaya bephandle siyazama ukuthi ke silethe uhlelo silethe amanensi abazabahlola igcikwane le-HIV.
Abenhlanganiso ye-National AIDS Council bathi sebesabalalise uhlelo lokuhlola abantu igazi kusihlwa.
Bona kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze ngoba kathesi bona bazibona behlupheka nje ngendaba ze-economy kodwa bafuna ukuchasiselwa ukuba kungenelana njani le ndaba ze-politics labo zombusazwe ukwenzela ukuthi bona bephatheka labo.
Abasakhulayo sebekhuthazwe ukuthi babhalise ukuvota ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo njalo baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo. Ikomiti yedalela ephalamende isivumelane ukuthi amalunga edale kunye labaphathi ntambo sokuzamele baveze inotho abalayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ye-National AIDS Council in Zimbabwe bathi sebecabange ukusabalalisa uhlelo lokuhlola abantu igazi ukuba lilegciwane na oluqhutshwa kusihlwa phansi kwesihloko esithi Moonlight Testing ilizwe lonke kulandela ukuphumelela kohlelo lolu eHarare lakobulawayo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHoliday Inn oqoqwe ngabohlangothi olubona ngezamalungelo oluntu kundaba zegciwane lengculaza HIV AIDS Human Rights and Law Project enhlanganisweni yeZimbabwe Lawyers for Human Rights zeTelechara. Emhlanganweni walamhla bekukhangelwa ukuphumelela kokusebenza kohlelo lukahulumende kwezokudinga indlela zokulwisana lokusabalala kwegciwane elizweni kanye lengculaza olweZimbabwe National HIV and AIDS Strategic Plan 2015-2018. Umqondisi kwezokuhlolisisa inhlelo eziqhutshwa ngabe National AIDS Council uMnumzana Amod Mpofu utshele lumhlangano ukuba luthathelwe phezulu lolu hlelo oselu leminyaka emibili luqalile.
Yes, sinanzelela ukuthi bonabo abantu ikakhulu imisebenzi yabo ikhona ntambama kutsho ukuthi emini babe bephumula. Kuyikho ke siyazama lathi ukuthi inhlelo zethu sizilethe ngasona leso sikhathi ntambama nxa besemsebenzini wabo. Silalokho esithi Moonlight Testing lapho esibuya lenhlelo zokuhlolisisa singathi thina HIV testing. Also siletha inhlelo zokukhansela ukuthi sikhulume labo ukuze bathole ama-ARVs.
Ethi ngaphambilini bekuzima ukufinyelela laba bantu njengoba besebenza isikhathi esehluke kwesabanengi.
Inhlelo lesizenza lapho okulabantu bona laba abaningi kakhulu kuma-towns singathi epoet eHarare lapha ku-avenues njalo lendaweni lapho kulama-gold mines lapho kulalaba abadinga igolide abasebenza kakhulu ngaphansi komhlabathi emini kodwa ntama mabaya bephandle siyazama ukuthi ke silethe uhlelo silethe amanensi abazabahlola igcikwane le-HIV. Lokhu kuyasincedisa ukuthi bona labo bantu yibo abakhanya belemali njalo yibo abakhanya behlanganyela kulokho kwemacansini bengazivikelanga. Ukuletha lezi nhlelo kuzabancedisa ukuthi bathole ukwelatshwa njalo bathole ulwazi lokuzivikela.
Abendaki bathi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ikakhulu labo oluqondiswe kibo ngoba bebeswela isikhathi sokuba bayehlolwa igazi ukudinga ukuba balegciwane na loba hatshi kanye lemfundiso kwezegciwane ingculaza lemikhuhlane ethelelanwa emacansini yengula makhwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
A Abasakhulayo sebekhuthazwe ukuthi babhalise ukuvota ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo njalo baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo. Inkuthazo le iphuma kunhlanganiso ezizimeleyo lakumabandla ezombusazwe aphikisayo. Enye yalezinhlanganiso yiWomen for Women Zimbabwe yona esisungule uhlelo olukhuthaza abasakhulayo labesifazana ukuthi bavote kukhetho oluzayo libizwa ngokuthi hashtag SheVotes2018. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo oselobe ugwalo olumayelana ngokuphatheka kwabasakhulayo kwezombusazwe umnumzana Pluto Ntabende.
Abasakhulayo kusuka babe lokwesaba esikhathini eziningi. Sibe ne-political violence eningi eminyakeni edlulileyo. So abasakhulayo basuka babe lokwesaba njalo kulabanye ababona vele kungabathi politics babengazwisisi ukuthi kuba affecta njani.
Kodwa lakathesi yini umumo umubi kangaka elizweni? Bakhona abasakhulayo abalokhu bengazihluphi ngendaba zombusazwe la ngendaba zokuvota?
Kakhulu bakhona baningi kakhulu, kodwa bona kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze ngoba kathesi bona bazibona behlupheka nje ngendaba ze-economy, kodwa bafuna ukuchasiselwa ukuba kungenelana njani le ndaba ze-politics, indaba zombusazwe, ukwenzela ukuthi bona bephatheka lapo.
Ukhona kuyini okungenziwa okungenza abasakhulayo bavote ngobuningi kukhetho luka-2018?
Kwenze kahle kahle lokhu mina ukuloba kwami ibhuku nje ngokunye esingakwenza, kodwa kufanele kube lama-outreach programs afundisa abasakhulayo ngendaba zepolitiki eziningi nje la abangaphatheka ngazo. Njalo ngibona wona ama-political parties lawo awayenzi okwaneleyo ukuba bakhuthaze abasakhulayo.
Isithini isihloko sogwalo lwakho njalo luphuma nini?
Isihloko sogwalo lwami isithi lona The Political Dilemma. Lizabe luphuma ngomgqibelo ozayo 4 February, silukhiphela e-public library, uBulawayo public library.
Ngezinye indlela uthi wena lujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe njalo bavote?
Yebo kakhulu Steven, ngokokuqala nje lokhu ngithemba sizoba lezinye indlela zokubakhuthaza.
Hallo ke ngumnumzana Pluto Ntabende osakhulayo oselobe ugwalo olumayelana ngokuphatheka kwabasakhulayo kwezombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezokulima olwabalimisi olwemathophelele North Agricultural Extension Services i-Agritex selwethule imbiko ethi amasimu amaningi alinywe ngesikhathi sokulima somnyaka ka-2016 kumfufu kusiya ku-2017 mbimbitho zisesimeni esihle kakhulu okungabe kuphathiswa ukuthi izulu linaphose nsuku zonke. Unompumelelo moyo siphalolo daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi weRX eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi isimo sezilimo sihle kakhulu esigabeni sakhe, wakhuthaza abalimi ukuba baqhubeke benakekela izilimo zabo ngokuzihlakulela, ukukhupha ukhula emasimini kanye lokufaka umvundiso kuzilimo ngesikhathi.
Masimini ngasikhangele isigaba seMathebelele North, izulu liyana kakhulu phose nsuku zonke. Abalimi baphumile balimile ikakhulu umumbu wamabele lenyawuthi. Kodwa esikunanzelelayo ngokuna kwezulu leli ukubana abalimi kade belungiselele kwachiyana. Kulo mlimi obelime wafaka umqubo emasimini, kube lo mlimi obengafakanga umqubo ngitsho emasimini. Kube lo mlimi obefake lo mvundiso i-compound D njalo elayo leyo kuzalisa esithi ammonium nitrate.
Uthe abalimi bananzelele ubudli ukuze bathathe inyathela masinya ngoba bunakho ukwehlisa isivuno, ethi labanye abalimi sebeqalile ukulima indumba.
Sibuye sikhuthaze ukuthi abalimi kabananzelele ukuthi ubudli nxa busiba khona emasimini babuthathela inyathelo elifaneleyo. ngokubonisana labalimi ezigabeni lapho abalima khona ngoba ubudli ngokunye okwehlisa isivuno kumbe okungachithiza lokho esikulimileyo kungaze lutho kube sokusithi ukukhula lakho kuyasidlela lusensimini yomumbu lukhula nxa olude lusensimini yamabele lukhula sizositshebo asikunanzeleleni khonokho ukuthi kuyehlisa isivuno se
umlimisi we-Arex osesiqintini sebubi unkosikazi Zanele Brenda Dube uthe izilimo eziningi zinhle ethi ezalinywa echebechebeni sezidinga umvundiso kuthi lezo esezihlaselwe yibudli abalimi sebeqalile njalo ukufaka imithi enqabela ukumemetheka kobudli
isiqintini sethu sasebubi okwakhathesi izilimo eziningi inhle ngaphandle nje kokuba eziningi ezisechebechebeni sezifanele ukuthi ngabe ziyafakwa i-fertilizer yaphezulu esithi top dressing then eziningi zihlaselwe isibungu esisuke saba khona kodwa kungenani abalimi basenqabela lesi sibungu besebenzisa imithi ama-pesticides ngesilungu
uma kuqathaniswa lomnyaka wokulima odlule Lonyaka abalimi abanenyi bakhangelele ukuyichaya inala izulu lina phose malanga onke kuthi abalima masinya abanye belima ngokuthelezela sezivuthiwe izilimo ezinjengomumbu ibhobola lezinye okokuthi sebeqalile ukuthengisa umumbu omanzi ulude amakhowa lamakhomane emkambo wembida kobulawayo Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ukukhethwa kukankosikazi Betsy DeVos ukuba ngumongameli Donald Trump waseMelika ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo sekubangele inhlupho ezithile abanye besithi lumama akalalwazi olujulileyo ngezemfundo njalo abalathemba lokuthi uzaqhuba umsebenzi kakuhle. Iningi eliphikisa lelinyathelo lithi uDeVos uzaphambanisa elakusasa labasakhulayo abaningi beMelika kanye lezifundo zonke jikelele. Ukuhlaziya lolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezomfundo.
Akuvele kube into embi ukukhetha umuntu ongelalwazi kuleyo ndawo labamele asebenzele khona. Aluba nje kuyafana lokuthatha umuntu ojayele ukuhlala ebukele umtshayeli wemota eqhuba imota. Abe sesithi hayi lami imota ngingayiqhuba ngayidrive. Imota leyo ilako kuyatshayelela ngobana uyabe ecabanga ngenhliziyo. Athi ngezenzo.
Ukukhetha lokho kukamongameli Trump kuyasitshelani lokukhokhela kwakhe.
Nanxa sisizwe kube njengazona lezo lokunye ukuthi ze sikuzwayo sibona ngathi mhlawumbe yena Trump lowo kazwisisi umsebenzi alawo njengomongameli weMelika engxenye ukhangele kakhulu njengoba sisazi ukuthi ngusomabhizinisi singabona ulwazi lwakhe olukhulu lungaphelela khonapho
unkosikazi DeVos angathatha lesi sikhundla esiyamosha ungathi kuzoba kuyinto ezophambanisa umphakathi weMelika na
uzawuphambanisa kakhulu umphakathi weMelika kathi angithi imfundo iyo isisekelo senqubela phambili esizwe ngesizwe ingabe isiphi isizwe lapho ungaqhutshwa khona inhlelo zemfundo ezinhle eziqondileyo kulako uba lomthelela omubi kakhulu ngobana abantwana bavele bonakale besukela phansi bathi besiya phezulu
angithi uyazi vele ukuthi eZimbabwe vele abantu abaningi basibheka njengathi thina singabantu abafundile uma sesibuya lana kwele Melika sesifuna ukufunda wena ungathi ukuthatha isikhundla lokho kuka DeVos kuzophambanisa imfundo zezizalwane zeZimbabwe ezizobuya zifunda lana
eqinisweni angathatha nje imfundo ayithathe mahlayana kulasala amabizo abo Thomas kuyasala kungamabizo kuphela
ulasi isiluleko naso kunikeza laba abazimisele ukuzofunda kwele Melika kulesi sikhathi
ngabantu bangeke bahlolisise indaba bengakabhudlukeli bangakholisi ukuthi mina ngizabe uyafunda eMelika kabaqale bangele landile ukuhlela ukuthamba yabona ukukhulumela wakhe lo bajongeni njengoba ngisitsho bazasuka lapha ekhaya bethi bayafunda izinto ezilomkantsho
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla osebenza kwezokufundisa ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. lingakhohlwa uhlelo Studio 7 kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozwayo. Bayabhalisa na abasakhulayo? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandileyo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeMorocco seliphindele ukuba lilunga lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ngemva kokuphuma eminyakeni edluleyo amachumi amathathu edluleyo, laloba kulamanye amazwe akade ephikisa ukuthi lelo lizwe lamukelwe njalo ku-AU. Ikomiti yedalela eParliament ebona ngokwethulwa kwemithetho yamalunga e-Standing Rules and Orders Committee sivumelane ukuthi amalunga edale kunye labaphathi ntambo sokuzamele baveze inotho abalayo. Lanxa lokhu kukhona phansi kwesekelo sombuso welizwe bekungakaze kwemukelwe. Phansi komthetho lo kuza kuba loluhlu lapho okuzafakwa emphakathini ukuthi amalunga ale notho enganani ukuze uZulu abekwazi ngenjongo yokwenqabela ukungethembeki lokuhuquluza inotho. Lumthetho ozamele uqale uhanjiswe edalela eParliamente uhlaziwe andubana kube ngumthetho. Kodwa amalunga edalela eParliamente athandabuza ukuthi bona kuyini okumele bakuvezele inotho yabo, bona bengenelisi ukusebenzisa izikhundla zabo ukubuthelela inotho. Omunye wala malunga ngumnumzana Prince Adubeko Sibanda webandla le-MDCT esixoxelaye ngalolu daba.
Angila budget engiyikontrola mina as a member of parliament. Angila corruption engingayenza njengelunga ledalela eParliament. Angila access to ama public resources okuthiwa khona ngingagcina sengiwathatha. So ke imi as an individual ngibona kuma MPs kungela sense, ngoba angila mandla engilawo mina engawasebenzisa mhlawumbe ukuthi ngitshontshe imali kahulumende kuma ministries kumbe kuma public entities afana nama parastatals, kumbe even ukuthi ngiinfluence iposition yami ukuthi ngiyethatha kumbe lokho okwama private private sector. Kodwa kuminister ngibona kuyinto eqakathekileyo, ngoba phela ama ministers ungazama ukukhangela balama budget abawaranayo. I-budget ye-ministry yonke umuntu oyikhontrolayo nguminister. Yikho uminister ekwanisa ukuthi ethatha imali zezimdefe ethi ngiyesebenzisa u-constituency yami. Okutho ukuthi lakho kulula njalo ukuthi angadothi efuna uminister angathatha nje imali yeyinye i-parastatal eyisebenzise ngendlela azifunayo. Kanti njalo ungakhangela ama ministers othi ngiphi umzekeliso kuminister obona kumbe ngezamanzi. Nxa kuthiwa khona sokusakhiwa amadamu kusenziwa esingathi ngamathenda wona lawa nokuthi kwakhiwe idamu. Uminister ule input ule final say, akubhalwanga ye but kodwa ule final say, okutsho ukuthi kulula ukuthi uminister efumbathise ukwenzela ukuthi influence i-decision.
Manje kuyini osekuzayenziwa kathesi kuwona lo umthetho?
Engukhangeleleyo mina ukuthi ukuze si-operate kuhle, ye bangatsho sithi work leg of parliament ukuthi babhala amaphepha, bawafaka amaphepha lawana ukuthi abe khona kumapijoni elwethu. Sawabona ye amaphepha akhona, but njengoba ngisitsho kimi la kuma-members eparliamente amaningi kakunekha ngisense konkuyani ukuthi khona bese nithiwa khona ndikle. Yikuyini okwesatshelwa ukuthi njengelunga ledalela eparliamente ngakutshontsha? Akula, angila access to imali kahulumende, angila access to ama public resources. Esikukhangeleleyo ke ukuthi aluba bayakuletha edalela eparliamente ukwenzela ukuthi ilunga lelunga liphe umbono walo ukuthi lona likubona njani khonokho abakutshoyo. Ngoba eqinisweni akuncedi lutho ukuthi ilunga ledalela eparliamente elingumyanga njengami ngihambe ngisiya declare khonokho engingelakho. Sengisitsho ukuthi ke publicly sengifuna ukuyazenza ngibe yinhlekisa ukuthi angila lutho, angila ngitsho le nkomo, ngitsho le mbuzi.
Manje ubona ungani umthetho lo uzaphumelela na nxa sikhangele ukubana abaphathi ntambo ama ministers yiwo akhanya esetheswa amacala nxa kukhangelwa umthetho nalo?
amboni kuphumelela lutho eZimbabwe olufana lento edinga ukuthi kube netransparency. EZimbabwe thina sile history, we are on record ukuthi kusukela ngo-1980 asila muntu okukhabinet omphatha intambo wake watholakala elecala lokweba ama-public resources wahamba waseva. Esibaziyo yilabana abathi bethi betholakale ngecala ngeSandura Commission, upresident ke wasebaphadona, wabasebeyekelwa basekuthiwa khona amacala abo hayi ayacitshwa. Ngakusela la record ukuthi umuntu lo wake watholakala elecala ngoba babaphadondi upresident welizwe. So ke ngokubona kwami, yes, sizakhuluma ngakho, sikhulume ngakho, kubhalwe okungamaphepha kwakhona, kodwa okungamaphepha ongasoze kusebenze lutho ngoba akula muntu okulandelelayo.
Hello, ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledalela eParliament engowebandla leMDCT, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umlobi osakhulayo kwezokubhala ingwalo uzenzele Nkomo usethule ugwalo olulezinkondlo ezilikhulu lamachumi amabili ngolimi lwesiNdebele. Unkomo uthi inhloso yokuthi ulimi lwesiNdebele lunganyamalali loba abadala bengasekho. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Yimu uzenzele Nkomo Triple M ozale kheze emaphisi esigodini sengwemnyama. Ngazala khona, ngakhulela esikoleni sakoBulawayo, ngabe ngafunda into abenza seFounders. Ngaphiwa ngaphansi kwamakhala, ngabe ngaphiwa ngaphansi kwenelwe, angibolekwanga kube ngabolekwa kube sebathatha abanomona.
Lumlobo osacathulayo kwezokubhala izingwalo uthi bufakazi bokuthi ulimi lwesiNdebele olujulileyo luya lokhu lunyamalala ikakhulu entsheni, yiso isizathu esimenze abhale inqwaba yenkondlo. Lezi nkondlo kuzange kube ngovuka ngkhona utshwala besikhaphe khaphe, kodwa luhambo luqale ngo-1996 Unkomo esafinyela esilathini.
Isihloko sithi sivuso lwenkaba, sivuselela ulimi lethu, sibisela ulimi lethu esizukulwaneni esikhona lesizayo ukuze lungachabalangi. Lile nkondlo eziyi-120 ezibhalwe yimuzenzele Nkomo ngeyi-1 kungekho umuntu enginayo.
Unkomo uthi lolu gwalo lungumkhombandlela wempilo kodwa olubhalwe ngolimi olunamithayo impela. Kukho konke lokho uthi yinye kuphela injongo ukuvuselela ulimi alwenze lukhwabithwe yintsha ukuze lungachabalali kusasa. Zehlukile ngolimi le njongo inkondlo zakhe. Zikhona ezalabo abasemathandweni, kube leze zitha, kunakwe abafelweyo, kungenwe kwezombusazwe, kanye labathabe bedlulisa labo balesabelo kulolugwalo. Yikhona ke enye ezothando lapho acothoza khona amantombazana angamabele endlela.
Akulona uthando lolu ntombazana, wadlala ngami, wadlala ngothando, wadlala ngesihlima zanhliziyo, wayifaka amanxeba enhliziyo yami. Akulona uthando lolu ntombazana, bangabantu besilisa bethintana ngawe, babantu besilisa belimazana ngawe, babantu besilisa bebulana ngawe. Akulona uthando lolu, ngakubona umuhle ngingazi ngaphakathi kwakho, ngaphephukela kuwe kwephepha liphishulwa yisafunguzani, ngawela kuwe okwempokani iwele echagweni, wangilahla wangilaklaza.
Banengika abathanda ulimi lwesintu abancumayo umsebenzi kaNkomo, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi nengi lentanga yakhe sebekhetha ukwaziwa ngokusikhipha ngamakhala esikhiwa kulokwazi ulimi lwabo. Umnumzana Alton Sibanda uthi into engagcina ulimi luphila ikusekelwa kwabalobi abafana loNkomo.
Ndithemba wonke umuntu osedlule kulolu lugwalo walufunda, ufunde kabanzi. Le ngane zingafunda kabanzi kilo, ngabadala bangafunda kakhulu kilo, muhle umsebenzi wezonkomo lapho.
Unkomo uthi kwamanje uphakathi kokudinga indlela yokuthi ugwalo lwakhe lufinyelele ingane esesikolweni eZimbabwe. Ufuna njalo lamankampani ezingwalo angamsiza ukuthi lolu gwalo lufinyelele endaweni zonke zelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje isiphawulwe okusemthethweni inhlanganiso ye-Royal Cup Trust, inhlanganiso ehlose ukuthuthukisa ezamasiko isebenzisa ezemidlalo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Umkhosi wokuthula okusemthethweni inhlanganiso ye-Royal Cup Trust uqutshelwe endaweni ye-Trade Fair yasedolobheni lakoBulawayo ngolwesihlanu olwedluleyo. Umgcini sihlalo walenhlanganiso induna uChief Kaisa Ndiweni yena othi injongo yabo ngeyokuvuselela ezamasiko besebenzisa ezemidlalo hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa kuzwekazi lase-Afrika jikelele. Loba nje bekumenywa abaphathi ntambo abatshiyeneyo abagoqela wezemidlalo uMakhosini Hlongwane kanye lomongameli wekhansili yezinduna uChief Fortune Charumbira kulo mkhosi bona abangasenelisanga ukubuya. Induna uNdiweni utshayele ihlombe ihlekana labantu abathe gwaqa bezozibonela mathupha kusungulwa ngokusemthethweni linhlanganiso. Inkezo ye-Royal Cup iqale enyakenye lapho iqembu layelendaza elingqikelane khona leli Gilport Lions elaseBotswana kuyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa kweqembu layelendaza iminyaka engamashumi ayithobamunemunye labakhona. Lo nyaka ke abaqoqi bayo inkezo ye-Royal Cup bakubone kufanele ukuba bahle babumbe inhlanganiso ezaqhubekisela phambili lo msebenzi abawuqale enyakenye. Yikho ke ukubunjwa kwe-Royal Cup Trust okuyiyo ke ebisethulwa kuZulu okusemthethweni. Usomabhizimisi wakoBulawayo uKenneth Mhlophe nguyophe isibongo ekupheleni kwalomkhosi njalo utshayele ihlombe linhlanganiso ngokuthatha inyathelo lokuthuthukisa ezamasiko elizweni.
Siyabonga kakhulu inkosi isebenzisa kezo lesibona lapha phambi kwethu ukuthuthukisa amasiko ethu. Siyabonga amasiko ethu khaya ngani asabhakathi noma kubuya izinto ezihle kangaka.
Lo nyaka inhlanganiso ye-Royal Cup Trust lenhlelo ezokuba iqembu layelendazi lidlalele leManzini Wanderers elaseSwaziland loba nje kungakacaci ukuba lo mdlalo uzaqhubekela phambili yini. Kule mibiko ethi iqembu layelendazi lifuna ukubona ubufakazi bokuba lizathola imbadalo yalo yokuphatheka kulo mdlalo. Ikanti isiphathamandla se-Royal Cup Trust uNkosinathi Ndiweni yena uthi bangamema iloba yiliphi iqembu ukuba liphatheke emdlalweni we-Royal Cup nxa iqembu layelendazi litshila izikeyi. Ngokuhamba kwesikhathi linhlanganiso ikhangelele ukuba igoqele leminye imidlalo etshiyeneyo hatshi ukwala lilokhu liqhuba imincintiswano yomdlalo wenguqu kuphela. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Inzwisa ingoma emnandi ingoma kaZahara ebambisana lo George Munetsi ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo uhlelo lwethu lalamhlanje. Abenhlanganiso ye-National AIDS Council bathi sebesabalalisa uhlelo lokuhlola abantu igazi ukumali legcikwane le-HIV na olwe moonlight testing oluqhutshwa ntambama. Abasakhulayo sebekhuthazwa ukuthi babhalise ukuvota ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.